So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Abesifazana be-MDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla le-MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga e-MDC asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yi-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana be-MDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubhi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubhi ngemva kokubotshwa ngombimbitho bese bencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu, kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. UMamombe umela iHarare West edalele parlamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezinhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lo mkhankaso ibambisane le Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare zibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla se-Unism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center senza i-campaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama-youths onke eZimbabwe njalo nama-citizens onke. Ku-campaign leyo kule nto esiyibiza bethi i-shuttle service esithi siyabuya kini lapha elikhona sizolithatha sihambe kuma-registration centers enu. Then sisizincedisela ngokuthi i-voting process yenziwa njani. So sesibuya sothetha ngobuningi benu silihambise njalo silibisela lapho silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since i-campaign le iqale emadolaneni bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi banesifiso sokuya register ukuthi bevote. And isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela obesendile ama-messages ukuthi sibuye kibo. So that ngobuningi babo behambe beregister ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eRela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota iRight Here to Sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi 2023 sesondele. Siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth. Isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongumyouth njalo kube lo muntu kuthi lasibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga e-MDCT aqhubeka ececebuka ngobunengi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kubikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe bekufuzile ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT eMathebeleland North kodwa esesikwenzile sike sabona ukuthi haya sifuna kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yiku displaya lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoina emhlanganweni thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu owaphoya ukutshengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethe thina abantu kabahambe kuground behlangana phansi njengobukhokheli obukuground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana iconstituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye lecandidate eyayikokhuphe ngo 2018 elopane west zwile ukuthi bekhona kulowo mhlangano angikatholi ifull briefing yokuthi khona bavumele neni but sebeqalisile ukusebenza kuground so ke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesipheka bahlangane ke kuground bangahlangana kuground kwampana ku constituency at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha I value kuground
wona umkhankaso uhamba njani ilakhulu sibona ubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba iCOVID-19
thina njenge provincial executive ye Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki lange viki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations bese ngakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe I social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kabasivumele ke ukuthi sihlangane yesi observe I social distancing njalo sis observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesabayo kakhulu umkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo so lati siyabe singafuna ukuthi ama members ethu lama supporters ethu ecine sebanjwa ke COVID-19 so siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization
umnumzana Prince Dube Kusifanda ngomgcini sihlalo we MDC Alliance eMathebeleland North sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli se MDCT Kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho. Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane evogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakhombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhale izincwadi zehulumende zibhale izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo baqha emgwaqo kayimanga kuhle njalo nxa izulu lisina uzathola ukuthi akulamashidi lapho kugadela khona abantu yara suvumelena tena kuti akukhulunyiswani izimoto zibuyele zona zasizwe sikhona kodwa kube izimoto izo good condition ezizalandela layo imthetho ifakwa nguhulumeni tena as an organization kasili tena ngamali kakhulu iprogress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kokulawa
incwadi lezo zizafika nini kuhulumende lecouncil njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo
njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izimoto lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele zimpilo
emgwaqweni lapha kulunjani kathesa uhlupho lolo okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport
emgwaqweni kuyaphithizela okunakubangalisayo kungangali ezehla lobhengula usisiza lapha kubhashi la kuhamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho i-transport leyo iyaswelakala okunyekumangalisayo kuye kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhe bahuma babebeinasuka sebukele ezingeco kuya masofaso i-shortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazela khonoko into le izo khona lokho kufanele sokuba asemaneni angamaneni into kusebenza into yangenetho ngoba thole abantu bosoka business laba amakhomba kancane iwithi wari ngawo sikhuluma ngawo labo badinga ukuba bafile kodwa le msebenzi kayisekho kwantani
uNkosikazi Theresia Nyathi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlife ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Soku isikhathi senu.
Oh sanibonani ku Studio 7 linjani? Angithemba inkosi yezulu ligcinile le kusebenzeni kweni phezulu kwofufunyana lolo olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngabe uyavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkulunkulu seZimbabwe seVictoria Falls thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mndebele mtonga or lo mzani or lo MDC but we are all abantu so bengicela ukuthi ngabe uyavuma abantu sihloniphane abantu bayathatha iadvantage ngoba MDC so far yabe ngazathi upper hand ku majority eyithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mase baphendula bese sifunakala ngazathi sisupporta lo mhlangothi kanti ke no yakukuhle ukuthi ukansila esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebele abalangqondo yikho selizalisa what does it mean to those who are ndebele people how does they feel ema ukansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo mawumelana la bese besithi wena ungweyinye iparty kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ma ubazalisa it's your secret ukuthi uyabazalisa not kube yihlamba kithi thina especially to me I so very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amandebele ngabalangqondo yikho sibazalisa abantwana kokuphela so this thing is so burning to me not to me only but to other ndebeles ukuthi umuntu akhuluma into enjalo besicela ukuthi ngakho uyavuma this thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him, because this thing is an insult to our region, to our province, to our country.
Sanibona baka Studio 7 nabalandeli ba baka Studio 7 njani kodwa hayi siyabonga Studio 7 ngokufunda lokho esikuthumelana kekhombisa ukuthi lisebenzela abantu siyabonga unjabu lodube lokhulumayo oselwagwelo ushagahle ngomadinga yabona le ndizano lena ngathi sosicashula ngathi sokumele ukuthi sihume sime ngey'nyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho manje sebelandela u-Ezra u-Ezra wenzeni and nabaqala ukumlandela u-Ezra bake bafuna ukumbulala uko-1990, 1992, 1993 khona lapho uko-1995 esasebenzele eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsocconga kahle eseduze manje sebefuna ukuphinda futhi lokho lokho ababevele befuna ukuwenza no angeke ahluleke ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izane yabulala kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epuletini kuzobe lokho ukuthi izane yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungayisizane angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokhu ekubekezelela kona lokho amaNdebele mayethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu ungakhuluma sokumele ukuthi ubulawe no phela luyafa usuku lakithi makunjalo isizwe esingenamlando sifile so kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi and angeke izukumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekane egugula kunti manje sebezosibulala manje hhayi angiboni lokhu bejahana naye kumqondisi kwenzeni umntana abantu wena besicela ukuthi yazi bake baserespect bahloniphe ngicela laba abalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni no man ma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibe lokhu sikhuluma ngamafoni no kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona phela bazobulala bonke abantu esibathembileyo abantu kuyibo abasikhulumelayo sokhulunyelwa ngubani so ma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume ke sikhona ukuthi bazosibulala basiqedise imiliyoni angeke baze bakhona futhi ngiyacela laba amaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume nawe mongameli we-MRP Mqondisi Moyo sazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Umongameli wele-Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Yalapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende umnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo. Engehluleka laye uLapid kuza iwa kukhetho olutsha. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ePhalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswanga kuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi, uChauvin uchitha isikhathi, uChauvin uchitha isikhathi, sekumele nje agwetshwe ayidlale ejele life imprisonment. Life imprisonment singazi ukuthi istate akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa ipressure ngemsakazo ebhizi ikhuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi everywhere ovula khona iphephandaba, iradio, iTV ukhulunywa ngakho, so yanda babe le pressure ukuthi bemthole eguilty. Izizathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuse liso kwenye indawo lapho okungena pressure khona ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga. Akujwayelekanga, it's very rare. Akujwayelekanga ukuthi umpolisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama owudubula nje udubula omnye umuntu, umpolisa ahambe e-court ufike ukuthi guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpolisa uyathola not guilty aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngasa not guilty uyabuya asebenze 3 months 4 months se-retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman tongobani laba bacisha imililo into ezinjalo, yikho bakujwayele leyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajalekanga and iresponse yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe la magqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulele umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter, ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula agcine esithi aluthethwe kakutsha?
Lo ogqoke iskipa ya wathanda ukwenza indaba khona ibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasebenzisa igama lelo. But indaba ye Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona sobu zonke. And okusilisela endabeni yokuthi uChauvin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa ipressure izinto ezazenzakala phandle. But yena uChauvin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idulo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayenayizwa, useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi nabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or bias ukuthi umuntu ogqoke iskipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uChauvin wabulala uFloyd umuntu omnyama, kungenani lokuthi ubani ongathi ugqoke iskipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana be-MDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. ibandla le MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamidli Nkomo.